Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 19 kuNhlolanja 2022 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla leMDCT uMnumzana Douglas Munzora usungule ngokusemthethweni umkhankaso webandla lakhe wama-by-elections obobulawayo.
Ilanga lalamhla sizobika somala ukuthi the alliance is alive and kicking.
Amakhulu lamakhulu ezizalwane zakwele South Africa ezingamalunga enhlanganiso ye Operation Dudula namhla atshengisele kulelo lizwe esithi abokuza ababophe imtshaqana yabo bebuyele kubo.
Sicela igovernment yethu enforce ama laws wethu o immigration, ba control immigration. There is because nenkinga, we've got an immigration crisis as a country. The government here to deport abantu laba bangamelanga ukuthi babe khona in this country.
Sixoxa lo mnumzana Sibangilizwe Inkomo umkhokheli webandla lezaphu.
Lapho siyakhona ngabe ngwapi? Abantu bakhala ngezano njalo bayathola ukuthi bazimisele kathesi ukuthi izano beyikhiphe esihlalweni. Inkoke kangelele ukuthi izano siqalise ukuyikhipha esihlalweni ngama-by-elections nalawo. Kangelele ukuthi izaphu iqalise ukubusa ngezihlalo zenezi esizazithatha ezama-by-elections.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Umkhokheli webandla leMDCT uMnumzana Douglas Munzora namhla usungule ngokusemthethweni umkhankaso webandla lakhe okhetho oluzayo lwama-by-elections kobulawayo. Lokhu kulandela umkhosi ofanayo eHarare ngeviki edluleyo. Asizweni amazwi akhe etolikwa yisikhulumeli saleli bandla uMnumzana Witness Dube. Omunye okhulume kulomhlangano yisiphathamandla saleli bandla unkosikazi Dorothy Bebe owazakala ngokuthi ngugonyethi. Unkosikazi Lucia Matibenga okhokhela ibandla le-PDP laye ubenxusiwe. Asizweni umeya wedolobho lakobulawayo uMnumzana Solomon Mgoni.
So
Ivandla leli lithi njalo omunye wabasekeli balo umnumzana Elias Mutsuri ubesemaswingo lapho ahlangane labakhokheli balesi isigaba uphinde wahlangana labazancintisa kukhetho lwama by elections. Amalunga ebandla le Citizens Coalition for Change abotshwe izolo ekhankasela ukhetho lwama-by-elections eHarare amiswe emthethwandaba kamantshi namhla esetheswa icala lokutshaya amapholisa. Bazabuyela njalo kulo mthethwandaba ngeviki ezayo. Ibandla leli lilungiselela umkhosi wakusasa eHarare lapho kukhangelelwe ukuthi umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa uzavula ngokusemthethweni umkhankaso walo wama-by-elections. Isikhulumeli saleli bandla unkosazana Fatsayi Mahere ulobe enkundleni yebulenjini yeTwitter ukuthi abatsha bebandla lezanu PF sebehleli lapho kukhangelelwe ukuqhutshwa lomkhosi khona njalo sebetshaye amanye amalunga abo. Uthi udaba lolu sebelubikile emapholiseni kukanti amapholisa abebavumele ukuthi beqhubele umhlangano kusasa. Kuthiwe njalo amanye amalunga ebandla lakhe abekhankasela ukhetho emaswingo. Amakhulu lamakhulu ezizalwane zakwele South Africa ezingamalunga enhlanganiso ezibiza ngokuthi Operation Dudula namhlanje atshengisele ezitaladeni zelokitshini leHillbrow eJohannesburg esithi abantu bokuza ababophe imitshaqana yabo bebuyele kubo. Uthuso Khumalo usipha lolu daba iseJohannesburg kwele South Africa.
Bezingadlanga nkotshana izalwane zakwele South Africa zisidlamalahle sithi azafuni abantu bokuza elizweni lazo. Leli qembu lithi abokuza sebebathathele imisebenzi yonke osekubangela ukuthi uMangoye abhazalale eziko emizini yabo. Bathongela mvume yokuba kwele South Africa akaphume aphele. Ekufoleni kwabo bethekelele izitolo ezimbalwa bexwayisa abanini bazo ukuthi kusiyaphela insuku ezisikhombisa bebe sebexotshe zonke izizalwane zakwamanye amazwe sekungene ezakwele South Africa. Isizalwane sakwele South Africa ukhokhela inhlanganiso yePut South Africa First unkosazana Victoria Mamuhulu uthi abakwenzayo akuhlangani lomkhuba ukucwasana ngobuzwe ngoba umthetho weSouth Africa uthi imisebenzi engadinga amakhono aphezulu kufanele yenziwe izizalwane zakwele South Africa.
Sicela igovernment yethu enforce ama-laws wethu or immigration bacontrole immigration because nenkinga we've got an immigration crisis as a country. Sithi government yethu idipote abantu laba bangamelanga ukuthi babe khona in this country.
Omunye wengxenye yabe betshengisela laba umnumzana Mario Khumalo utshele Studio 7 ukuthi abakwenzayo bakwenza ngoba uhulumende esehlulekile ukuvala imingcele yelizwe.
As abantu base South Africa abathanda umthetho, we want to see sifuna ukubona imthetho like haya yes. Akwazeki ukuthi siwuphule umthetho ngoba masiyenza izinto siyabika sitshela amaphoyisa kodwa abe khona neHome Affairs ebekhona, so akusophula umthetho lowo.
Kodwa ke izizalwane zeZimbabwe ezikhulumele Studio 7 zangathanda ukuvezwa obala zitheka zindawo loba sekutshisa kanjani. Iningi lithi sekule minyaka eminingi lisebenza emsebenzini le okuthiwa likhutshwe kuyo. Umgcinihlalo wenhlanganiso ye-African Diaspora Forum umnumzana Vusi Moses Banda laye oke wafika kulokhu kutshengisela uthi abalahlupho ngelungelo lokutshengisela kodwa abaphikisana lakho lodlakela.
Okuyikhona esixabana nakho ekungasijabulisiyo ukuhlaselwa kwabantu kumbe ukuthi abantu baphenduke babe yibona abasebethatha umthetho bawufaka ezandleni uthole mhlawumbe sebehlasela abantu kumbe bebebuza ngamapasi kumbe bawakhuphe indawo zabo zokusebenza besenza umsebenzi ongowamaphoyisa kanye nokaza oka Department of Home Affairs.
Izolo umphathi ntambo gaja luza amapholisa umnumzana Bhekicele ukwazi amalunga eqembu le-Operation Dudula ukuthi ekele kungena esitolo ebuza abaqhatshi ukuthi baqhatshe obani. Wathi njalo bekele uhamba bebuza abantu ukuthi baveze izithupha zabo loba ama-passport ngoba lokhu akukho emthethweni. Namhlanje bebephiwe imvume yokutshengisela ngezikhalazo zabo kodwa abavunyelwanga ukungena phakathi kwalamabhizimusi. Ngemesudo 7 Johannesburg kwele South Africa ngimuthuso Khumalo.
Isizwe esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukukhala kwemibhobho kuzwakele ebusuku ngomgqibelo njalo bekuleyezi lentuthu yezikhali esigabeni seDonbas empumalanga ye-Ukraine osekubangele iningi ukuthi lesabele ukuthi sokulungiselelwa ukulwa. Abazithi yiDonetsk Republic sebebize abenelisayo ukuthi bengene kubutho njalo amadoda aleminyaka engu-18 kusiya ku-55 asevinjelwe ukuphuma elizweni. Umdlali uBart Swings weBelgium unqobile kwimidlalo yokutshelela ngungqwaqwa ye-skating emidlalweni ye-Beijing Olympics ngomgqibelo njalo kube ngokwakuqala ukuthi ilizwe lakhe lithole isicoco segolide kwiminyaka engamashumi ayisikhombisa lani 74 edluleyo. Izakhamizi zezansi emaNdebeleni sezamukele ngezandla zombili inyathelo likahulumende lokuvula imingcele zesithi kuzaguqula impilo zabo. UAlbert Ncube usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Izakhamizi ezixoxelazo zithi leli nyathelo lifike ngesikhathi esiqondileyo ngoba ziphila ngokuthengisa impahla abazoda kwamanye amazwe agoqele le-South Africa leBotswana. Umnumzana Colin Swandwe isakhamuzi seNtebe eGwanda uthi njengabahlali beMandebeleni uyabathokozisa ukuvulwa kwemingcele.
Thina lapha siseduzane lemingcele njengaboBotswana eSouth Africa, abantu bakithi abaningi basebenza khona ngale. Kube sokusithi lokho abakuzuzayo nxa bekuzuzile bakwanise ukuthi babuye ngapha ekhaya bezothuthukisa imizi yabo lesigaba. Kanti ke nxa imingcele ivaliwe kuba nzima ukuthi kwenzakale lokho. Inzuzo etholakala khona ngale babuya baphathise ezimulini. Thina ke lapha eMandebeleni hayi sikubona kuyinto enhle kakhulu ukuthi imingcele icine ivuliwe emva kwesikhathi eside esihlasele yona lo mkhuhlane we-COVID-19.
Uphinde wathi emindeni bisidabuka phakathi ngenxa yokuvalwa kwemingcele lokhu.
Kanti abanye babehambe batshiya izimuli ngemuva okwenza ukuthi kube nzima ukuthi imimuli ziphile kahle. Eminye imizi ngokunjalo icina isichithekile.
Unkosikazi Matilda Dube evokole eFlabusi uthi uZulu sezavakatsha kuhle engelakwesaba bokubanjwa esigebengu lapho ehamba ngendlela zokumela.
Nxa sufuna ukuya eGoli kumbuya ngaphi uyazihambela uhambe ngepasipoti yakho kulokuqumela ngeganga. Labantwana, izihlobo, abangani ekade sabagcina ukubabona sokulala ilungelo lokuthi bafike babuye ngemakhaya ngoba sokuvuliwe. I-COVID ivale yonke into. Lempahla ezisinceda ezinjengokudla sezizabuya ngendlela eqondileyo.
Umnumzana Vusa Nkala wegungu kwaNdla South uthi ukuvulwa kwemingcele lokhu kuza kukhuthaza uZulu uthi ayehlaba iJackson ye-COVID-19 vaccine.
Ngemva kwalokhu sekusisizwe sokuthiwa hayi selivunyelwa kuyokuchapha kube yinto enhle kakhulu la namhlanje kuyinto enhle. And ngibona kuzakhuthaza lokuthi abantu bahambe bayehlatshwa ngoba abantu bonke bafuna ukuthi bachaphe bayenze. So khona lokho okufunekayo mbonangani abantu bazahlatshwa kodwa hayi kuyinto enhle kakhulu siyakubonga.
Abazavunyelwa ukuchapha imingcele ngabahlatshwe le-Jackson njalo kuzamele bahlole igciwane le-COVID-19. kusenja luzulu ezansi emandebeleni ukuthaza ukuthi ayibhalisela ukuvota lokho kulandela imbiko eveza ukuthi elezansi emandebeleni lihambela emuva uhlelo lokubhalisela ukuvota umnumzana Constantine Bofu ongumqoqo wenhlanganiso yabatsha eMadobo Youth Development Initiative ukuthaza ontanga kane lozulu jikelele ukuthi bethathe ithuba lekhefu labatsha ngomvulo ukuyabhalisela ukuvota
kunje kathesi kule mobile registration ekhona sifisa ukuthi abantu abatsha bahambe phambili kube yibo abaregister kakhulu ngoba inhlupho zabo ziningi njalo zidinga abakhokheli abazabananzelela bebakhanyelele babancedise ukuthi bakwanise ukuthi labo baziphilise
izabelo ikakhulu ezansi emandebeleni ngobulawayo emathebeleni north zilakho uqunwa ezinye izigaba zama-constituency ngenxa yenani elilutshwane labantu ababhalisela ukuvota ngimele umsakazo we-studio 7 ngisemajawundeni egwanda ngu-albert ncube
le yi-studio 7 esakaza ezimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-voice of america ese-washington
ngalithona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomkhokheli webandla lezaphu umnumzana Sibangilizwe Nkomo
okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana
ngiyakubingelela Gandi labalaleli bakho
ungasitshela ukuthi umkhankaso webandla lenu uhamba njani ikakhulu nxa sikhangela ukubana sike sezwa abamanye amabandla besithi bathwaliswa nzima ngamapholisa ungasitshela ukuthi wena umkhankaso uhamba njani
hayi siphakathi kwalukhetho ulungiselelo lokhetho lwe-by-elections phezu kwalo sibili ubunzima sihlangana labo obuthile amapholisa ayasincitshi imvumo zokuthi senze imihlangano ema-public meetings bavika ngayo i-coronavirus leyo kodwa-ke hhayi siyaqhuba ama-door to door campaigns siyawenza lama-meetings ama-small meetings amanje siyawenza udubo-ke sike sahlangana lalo ukuthi sike sancitshwa izincwadi ezithile for example sisiya kwenza i-60th birthday yezapho sancitshwa imvumo sancitshwa kwimvumo lezinye ezithile khonapho ukuthi siyenza ama-meetings after that after the 60th birthday attempt so udubo lukhona kodwa akumisi lutho ngoba abantu siyahlangana labo one way or the other siyahlangana labo okwekwethuselwa-ke sile case amakhesi kumbe 102 sile khesi esilalatshane okuke wethuselwa ujaha omele izaphu ku-council city esifuna ukuyithatha asikayifika khona angila siqinisekiso lakho kodwa khanya kuzwakala yena nxa esitshela uthi ukevakatshelwa ngabantu be-ruling party izanu bamethusela ukuthi kathiyane lento zezaphu kwezinye indawo lapho esidlule khona nje sikhankasa noma singakhankaseli ama-by-elections sikhankasa nje ingeneral bekungani kulokhu ethuselwa okuthile abantu besethuselwa ukuthi bethiyane lento zezaphu kodwa-ke hhayi abantu abazange bayithuke baqhubeka besebenza
sesike sezwa njalo ukubana udaba loluhlu lwabavoti i-voters roll ungani uluhlu lolu aluhambi kahle kukhona okungani sokutholakele lina lithi ningakho okodaba loluhlu lolu olwe-voters roll
i-voters roll ezimbabwe ivele ihlezi ibolile izeki eyi-responsible nento lezi icontrolwa ngabamabutho amamenemene ehulumeni so akusimangalisi ukuthi kuthiwa sebethethe abantu kwezinye izigaba babasa kwezinye izigaba zelizwe ukuthi bayivote lapho abangavoti khona le nto ezinjengazenezo kodwa-ke akusimangalisi phela ngoba ivele izanu ilesi lesiko lokuqila usiko lokuriga unwabu ingwe kayizitshintshi mabala hlala njalo kodwa akutsho ukuthi nxa kulengwe egangeni asingeke siqume lelo hlathi sizaquma kuphela kunjalo sizalwisa ukuthi izeki itshintshe ukwenza kwayo imithetho iguqulwe le eyokuvota silwisele ikakhulu ilungelo labantu ukuthi lihlonitshwe abantu bezikhethele kuhle abantu abafuna bebakhokhele hayi akusethusi lokho kodwa siyalwisa siyalwisa ukuthi kuze kuye kutshintsha akungeke uhlale kunjalo 42 years isinde kakhulu kanti kumele into zikwazi ukutshintsha ngiyabonga ithuba engiliphiwe Studio 7 ukuthi ngikhulume labalaleli ngiyalibingelela abalaleli ngibingelela amalunga ezaphu lani lonke eMzimbabwe amahle siye busy sikhankasa lapha sikhankasela ukhetho lwama-by-elections kaMarch sile themba siyathembisa njalo ukuthi hayi izaphu izadobha izihlalo ezithile kodwa sifisa ikakhulu ukuthi idobhe zonke izihlalo ezingu-9 esizikhankaselayo esincintisa kizo ikakhulu sikhangelele lama-MP angu-2 lama-councillor angu-7 sifisa ukuthi sithanyele zonke lezi zihlalo sile themba akuso sifiso sodwa kodwa sile themba elikhulu kakhulu ukuthi kuyabambeka kungenxa yokuthi abantu bazondele izano kakhulu abantu bayenyanya izano kathesi okwakathesi izano akusela muntu oyithandayo ungabe lapho siyakhona ngabe ungapi abantu bakhala ngezano lobubi bayo njalo bayatsho lokuzimisela ukuthi bazimisele kathesi ukuthi izano beyikhiphe esihlalweni yikho-ke khangelele ukuthi izano siqalise ukuyikhipha esihlalweni ngama-by elections nalawo khangelele ukuthi izaphu iqalise ukubusa ngezihlalo zenezi esizazithatha ezama-by elections izihlalo zonke lezi esizikhankaselayo ngiyabonga abalaleli izaphu izaletha ukuthula izaphu izaletha ubuntu izaphu izaletha amalungelo angcono kulalokho esikubona nayokhathesi abantu beke betshintshe ukuhlala behlale kuhle elizweni labo siyabonga abalaleli
lo ke bekumnumzana Sibangilizwe Nkomo umkhokheli webandla lezaphu ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilala
siyabonga Chris Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sixoxa no Lawrence Vanta oweqembu umkhathi Theatre Works okhethwe uhlandla labagida ngobuciko emkhosini wamanama awards ozaqhutshwa ngeviki ezayo.
Ibizo lami ngingu-Lawrence Vanta ngisebenza leqembu umkhathi Theatre Works eliku-East Square enjube wobulawayo eZimbabwe. Ngizizwa ngilokujabula okukhulu kakhulu ngokuthola inomination ye-Outstanding Female Dancer kumanama awards. Shiwa ngiswela amaphiko ukuphapha ngiyebamba isibhakabhaka. Eqinisweni akulula ukuthola inomination enje kumcimbi ongaka. Ngokuthola le nomination kutsho ukuthi imisebenzi yami mihle njalo iyabonakala. Ngijabule kakhulu.
Kulula yini ukuqhuba lo umsebenzi owuqhubayo ungowesifazane. Kukanti kwesinye isikhathi kuyahanjwa kwamanye amazwe. Usuwahamba wapi lawaphi amazwe?
Ngekhaya emulini kwakungekho lula ngesikhathi ngiqalisa indaba zama-arts. Abanye babesithi singenza into zamadlozi, abanye bethi into zabantu abangafundanga, abanye bengabentshela ukuthi undaba ungahamba egoli uyesebenza njengabanye abantwana. Kodwa ngenxa yokuthi ngase ngizikhethele ukuthi mina vele ngifuna ukwenza ama-arts. Nabacela ukuthi bazale ngicela linginike ithuba lokuba ngenze into engiyifunayo. Abangani abazwisisi kodwa bangivumela ukuthi ngihambe. Saqalisa ukuperforma nje khona lapha eduzane. Sagcina uNkulunkulu sesivulele lathi sesingena ku-Europe, o-Russia, o-Germany, o-Austria. Sesingena ku-Cote d'Ivoire ngapha, o-Taiwan. Kwaba yinto enhle kakhulu. Baqalisa sekungithakazelela lokuhlonipha umsebenzi wami ukuthi hayi mntanethu. Into yenzayo enhle ngiyembiye lama videos ngezinto esizenzayo mbiye bafakele lapha bebone ku TV abathola abanye sebehlengezele inhlinyembezelo ukuthi hayi into le ngiyenzayo into enhle kakhulu lakathi siloba ngiphumile loba ngiyasebenzela ngapi kumbeni ngapi loba ngibuye esikhathi bani babekwazi ukuthi ngiyemsebenzini bayangizwisisa bayangisekela loba lapho kuyabe kukubi khona ngabatshela ukuthi hayi kulesi sikhathi ngokomsebenzi wethu asikukuthi uba khona nsuku zonke kulezi sikhathi zokuthi uyakuthule kodwa ke bayangizwisisa njalo kungumsebenzi engiwuthakazelelayo engifisa ukuthi ngayinto eqhubeka isenze kwenzela ukuthi labantwana esibazalayo beqhubeke besenza ama-arts ukwenzela ukuthi amasiko akwethu engatshabalali ngisifiso sami ngilazi ukuthi nga kuyenzeka ngengingene even emathebelelendi izikolo zonke lezi ngihambe ngifundisa abantwana ngamasiko la ngemigido yakithi ukwenzela ukuthi sintu sakithi isiko lethu lingachabalali.
Ukhethwe kuhlandla labagidayo abasinayo, ungasitshela ukuthi kahle kahle yiphi imigido oyenzayo nxa kuthiwa lapha uyi-best dancer, kukanti wakufundela ngaphi ukugida lokuthanda lezi ezama-arts?
Mina ngingumuntu othanda imigido yesintu, njalo yiyo engiyenza kakhulu. Yikho lapho engigxile khona kakhulu emgideni yesintu ebalisele bosichikicha, umdadada, amantshomane, osana. Asingabala eminingi kakhulu, kodwa lalesikhiwakhiwa layo ngiyayenza. Khona-ke ngangivele ngiqale ngisasemncane, ngisase-primary school. Lapho engajoyina khona i-drama club, sasihlabela, sigida, si-ekta. Njalo kwakulama-group afana labo sadalala, yobe besivakatshele izikolo sisafunda. Bebe benze khona lokhu futhi esasikwenza ama-drama, besihlabelela, besigidela. Alapho ngikholise kakhulu ngoba yinto engangiyithanda. Ngithe sengiqeda isikolo, sengiqeda secondary yami, sengilalela manje sokulabo iyasa. Khaswa ngithola ukuthi yinto engizithandayo. Kodwa-ke ngizaqonda ngaphi. Ngase ngithole umama utholakele eNdlovu ongiyowangihambisa kuntombi somqangala. Ngahlangana labanye amantombazana ababelolwazi, labanye babefana laba bebezofunda-ke. Ikho bengaqala khona ukungani ngiyacupha-cupha okuncane khona lapho kwabanye kuntombi somqangala kungo-2008. Kuthe ngo-2014 ngazojoyina-ke umkhathi lapho kule ngcitshi zomgido wesintwini. Emkhathi kuthi kusemthonjeni wemgido yesintu, kusemthonjeni yama-arts. Ngihlabela, ikugida, iku-ekta, iphoyemu, kuyafundiswana-ke lapho. Yikho lapho engathola khona ubungcitshi obuningi. Njalo abantu bakhona ngabantu abalesineke, kusukisela kumphathi Mateso Dube kusiya kuma-members, abantu abasebenza ngokubambana, abantu abalokuzwisisana. Siyimuli, njalo lapho oyenza khona iphutha, mbo lapho yohluleka khona, bahlala bekhona. Hayi, yenza so. Nxa sungani sulahleka, hayi, uyenza so. Ngakho-ke yikho lapho engathola khona ubungcitshi bami. Yikho lakathi esingithola i-nomination enama award, which is a national event. Lokujabula kakhulu, and I'm so proud. Ngiyaziqhenya ngokuba yimi la ngomsebenzi engiwenzayo.
Lo Lorraine Sibanda oweqembu umkhathi Theatre Works, yena okhethwe kuhlandla le Best Dancer category kumncintiswano wamanama awards. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umkhokheli webandla le-MDCT, umnumzana Douglas Monzora, usungule ngokusemthethweni umkhankaso webandla lakhe okhetho lwama-by-elections ukoBulawayo. Amakhulu lamakhulu ezizalwane zakwele-South Africa ezingamalunga enhlanganiso ezibiza ngokuthi Operation Dudula namhlanje atshengisele kulelo lizwe esithi abukuza ababophe imitshaqana yabo bebuyele kubo. Sixoxele umnumzana Sibangilizwe Nkomo, umkhokheli webandla lezaphu, yena uthi bakhangelele ukunqoba kukhetho lwama-by-elections kwizigaba abancintisa kuzo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Ngibonga ngoku ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.